Endabeni zethu lamhlanje kubikwa ukuthi amasotsha achaya amapolisa edolobheni leHarare ngolwesibili. Kulezi zalwane zeZimbabwe okuthiwa zitshontsha izimota kwele South Africa zisebenzisa amadonki ukuzichaphisa umfula uLimpopo. Inhlanganiso ye-hashtag This Constitution Campaign ifuna ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo ngokuthi kusetshenziswa abantwana emhlanganweni yezombusazwe. Sizalethilela okuzakwethulwa libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe okuhambelana lezomnotho welizwe. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship eMelika. Kulayitho lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngokwethulwa libandla le-ANC e-South Africa elithi sokumele kuphungulwe inani labantu bokuza abaqhashwa kulelo lizwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwayi lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.